Yebo. Chakaza omuhle Zimbabwe omuhle. Kudibana kuhlelo labasakhulayo nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso ye-Science of Hope Trust. Sixoxa ngegciwane le-coronavirus kube COVID-19. UMasibanda uzasitshela okuningi ukuthi abantu abakhubazekileyo baphila njani elizweni kulesi sikhathi ilizwe lilwisana naleli gciwane. Samantha Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Unjani Sisomo?
Hayi, ngiyaphila. Ninjani?
Hayi, siphilile. Sithinteni udaba esilalo namhla kuhlelo. Awusitshele okuningi sisi ukuthi abantu abakhubazekileyo bona baphila njani.
Ya, mina ngibona i-situation inzima kakhulu ngoba sadaba nge-lockdown. I-lockdown iyi-21 days okwafuna ukuthi ngabe abantu banokudla, of which abantu abaningi abalama-disabilities ngibona bengabantu abangasebenziyo, abanye ngama-vendors okokuthi bathatha ukudla kwabo besidla nge-day one. So kuyabe kuhlupha khona lokhu ukuthi ngikhona ungathi lockdown for 21 days ukudla ebengasela.
Samantha, isikhathi esiningi siyabona ukuthi abantu abaphila lobugoga kufunakala usizo oluningi, kunzima ukuthi baphile day to day. Ngesinye isikhathi sibona abantu abalama wheelchair, kufunakala umuntu ozabe pusha leyo wheelchair lokunye okuthiyeneyo. Njengoba eningi labantu sebesesaba ukubanjwa nalomkhuhlane, bakhona na abantu abalokhe beqhubekela phambili besiza labo bantu abaphila lobugoga, njalo bayenza na konke okusemandleni abo ukungabanjwa nalomkhuhlane?
Uzathola ukuthi abantu bakhubazekileyo balama problems wona lawa again ukuthi uyabe efuna ukuncediswa. Sibona ukuthi even i-protective clothing yakhona iyashota ngisho lasezibhedlela. So ukuthi mina ngiyithole ngisendlini ngolunye uhlupho lonalolo ukuthi izinto zangikhona zitholakale, ngangikhangela i-list umuntu wayithengisa. Kwakudura. Abantu abakhubazekileyo abanamsebenzi ukuthi bengathi kumbe wathatha imali wayibeka eceleni. Hhayi, asibo bantu esingathi bale mali kakhulu. So kusuka kuhluphe, plus abanye basebenzise izandla zabo ukuthi wonkhona mebhekona i-environment njengomuntu engaboniwe. Kumele bangabambi ukuthi ebone ukuthi into yami ethile ingathi one ukuthi kumele ayiphushe. Nxa eziphusha yedwa kumele belokhu ebamba continuously isaphesona le. So i-protective clothing yafunakala. Ingabe kuthiwa nxa kukhulunywa ngokuthi abantu okumele bencedwe, I think abantu abalama disabilities kumele bebuye ku-priority.
Yes, uhulumende esithi uyazama ngamandla akhe wonke ukunikeza abantu ulwazi oluthile mayelana naleli gciwane. Bona bathi baxoxisana ngoZulu jikelele besebenzisa indima ezijiyeneyo okugoqela yona i-sign language. Kubona ngani kwanele na?
Ngibona ngani kwanele nxa kuyukuthi bazame ukukwenza. Ngake ngabona ama-videos akhona awe-sign language ku-TV. But into engifuna ukuyitsho ngeyokuthi kwesinye isikhathi silama-areas angena amagetsi. So ukuthi bethole i-information yona le singaze siyifake kuma-TV la kuma-WhatsApp, bona ukuthi beyithole kungaba nzima.
Hayi, siyakuzwa sisiwami. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Hayi, nami ngiyabonga Mike. Ngiyabonga Zulu.
Hayi, mthwakazi omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini, ngalisoze liyenelise ukusihlela incingo ngoba sisebenza sendlini. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BLGMYKE3, yoni username yami. Kwanelo kwalamhla, sohlangana ngolwesibili. Olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.